sibe le-opportunity yokuzibambelela ukuthi amakhansila amaningi matsha yokuthi sibaxwayithe ngodaba lolu and then labo saba le meeting last week sabanika ithuba lokuthi bayeza ukuthi kanti sebe uhamba njani ukuthi ngobani o-owna those power stations a-owna i-city council kumba onwa yizeta. So namhlanje bafike basitshela ukuthi hayi ama-title deeds akhona ekhansi indawo leyana ingeka abantu ngekamasipala. So sesisuka sazibuza ye sidiscussa khonapho ukuthi xa indawo ingekamasipala izesa yona i-power yokuthi i-TD commissioner kumbe isivala iyithatha ngaphi, akumelanga kube ngumasipala yini oyenza nqumo zona lezo. Hayi khona uzesa.
Kodwa sikhona isinqumo elisithethe yona.
Isinqumo esisithetheyo ukuthi kumele indaba leyi siqhubeke silungisana namaminister uRedden sasikhandela ukuthi sizangeja lo minister of energy ukuthi sihlale phansi labo sibona kuma-higher offices abo bayithatha njani indaba le and then sasesivumelana or sasesicela ama-councillors ukuthi beyikhuluma ku-full council savumelana ukuthi maybe there is need yokuthi yenge ama-experts ama-engineer abaza-assessa indawo leyana bebona ukuthi vele yona iyadingakala ukuthi i-commissionwe or kule ndlela zokuthi inga-revisewa kudingwa ama-investor e-investe kusho. So sivumelana to ama-investigations wona la kumele qale sukuyenzakala.
Ye, kahle kahle luqakatheke kanganani lolu daba njalo zingalungiswa zizaletha amahluko bani edolobheni lakoBulawayo?
Singakhangela khathesi koBulawayo kuhlala kulama-power cuts sema-power station lena ibisebenza e-cup just that na amagesi engekho then khathesi we are relying on e-wine na kungaba le-source e-wine koBulawayo kalasho public out because i-backup is-alive abantu they'll lose insurance even further lapha sikhuluma abantu abasebenza ezesa ama-employees awenzesa kumele kume ngabantu abasebenza ku-industry in other companies ngoba ama-companies aphila ngezesa khathesi sesiyi-2024 to life cutting tech technology vele so kusho ukuthi nxa kungela magesi ama-companies will not see the need to come kwezo-investa koBulawayo. Sakwazi ukuthi khathesi sikusansi lesi sinika ngenxa yokuthi isikhathi esiningi babengela magesi ukuthi bephansi amanzi lana abenga koBulawayo and also ngama-historic landmarks akoBulawayo. uBulawayo uyaziwa njenge-2022. Naso kuyithithiwe sesingasathuli ngibangikhona what are we saying about uBulawayo. Also khathesi akwazi benzesikhwezi lama-tarrif and kule danger yokuthi abakhwela even more naso kule low supply of electricity. More abantu befuna ukuzo-investa in uBulawayo because as we say we think that to make the cap power. And so abantu babelethi belemisebenzi labo basebenzi and nasisiphelele ukuthi esikiloshesi izabangani banganeno bakungithi sine-form of i-backup ezimaphasi koBulawayo.